So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-24 Zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi akusilo qiniso okukhulunywa ligqwetha umnumzana Kutsai Gadzere owephuka ingalo ngesikhathi ezama ukumela amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abotshwa eBudiriro eHarare mhlazi ku-14.
Uhlupho eZimbabwe yokuthi asikabi lamapholisa awelizwe. Amapholisa ethu adirectwa libandla elezana.
Omunye owesifazane obesetheswa icala lokuthengisa izidakamizwa elokitshini lentumbane uyalandula icala aletheswayo.
Amapholisa entumbane lezakhamuzi lamatitsha labantwana besikolo bentumbane high school lamanye ama-colleges akhona pha entumbane bahlale phansi bananzelela indaba yama-drugs, drug abuse.
Ukudaba luphathelane lezokhetho lamhlanje sihlaziya umumo owezombusazwe silomnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Kodwa ngiyakhuthazwa njalo abantu ukuthi abantu ngabe bayayekela ukudlakela, abe abantu bahamba bayavota kuhle, bavotele lokhu abakufunayo, bengazange balwisane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi akusilo qiniso ukukhulunywa ligqwetha elilwela ilungelo likaZulu umnumzana Kutsai Gadzere othi watshaywa kakhulu yiwo wephuka isandla sokudla ngesikhathi ezama ukumela amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abotshwa eBudiriro eHarare mhlazi ku-14 kuyonale inyanga esetheswa icala lokufuna ukubangela udlakela. Embikweni owethulwe izolo, isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi uKadzere wazama ukuwavimba lapho ehambisa ababotshiweyo esitokisini seBudiriro wasebotshwa ngoba ephazamisa umsebenzi wabo. Ubika weqa emoteni yamapholisa ezama ukubaleka wasephuka ingalo. Okuningi ngombiko wamapholisa lokwenzakala kubotshwa abe-CCC eBudiriro asikuzweni kusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Umnumzana Nyathi uthi isiphathamandla se-CCC, umnumzana Costa Machingauta, waqoqa umhlangano ngokungekho emthethweni eButiriro elamalunga ebandla lakhe afika amakhulu amahlanu, i-500, begqoke impahla ezilempawu zaleli bandla. Uthi abasekeli laba bavimba umgwaqo weMvumba Crescent, Dehwe Road, Makoto Road, leButiriro OK Rank, okwenqabela ababefuna ukwedlula ukuthi benze njalo. Wengeze wathi amapholisa azama ukutshela umnumzana Machingauta ukuthi achithele umbuthano, kodwa amalunga aleli bandla aqalisa ukwethuka amapholisa ebahaya. Wathi abatsha be-CCC babulala izivalo zeinye indlu, benqaba ukubotshwa njalo bajontsha umakhalekhukhwini. Kwabotshwa abangamatshumi amabili lane ngalelo langa, kodwa umnumzana Machingauta ubikwa wabaleka waze wazinikela emapholiseni mhlaka-18. Umnumzana Nyathi uqhubeke wathi amapholisa aphinda abopha umnumzana Kadzere ngemva kokweqa kwakhe emoteni amusa esitokisini seButiriro, njalo bathi befika wenqaba ukuwamangalela ngoba evuma ukuthi ngempela ayisiwo awamlimazayo. Wasekhululwa ukuthi ayekwelatshwa. Uqhubeke wathi umnumzana Kadzere waphenduka esitokisini mhlaka-15 kuyonale inyanga asethatha umbiko we-warned and cautioned statement ngesiNgisi kucala ayeletheswa. Kodwa dukuduku waphenduka mhlazi ku-17 esetshintshe ingqondo esesithi watshaywa njalo wantshontshelwa okuludaba olusadingisiswa ngamapholisa. Umnumzana Nyathi ugqibe wathi amapholisa asebenza kuhle lomphakathi njalo akulunganga ukuwaqambela amanga njengalokho okwenziwe ngumnumzana Khatsere. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu engumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhechu likaZulu oyake abotshwe ngamapholisa.
Uhlupho eZimbabwe yukuthi asikabi lamapholisa awelizwe. Amapholisa ethu adirectwa libandla elezana. So ukuthi ngithi amapholisa akuchoyo kuyikho, ngiyabe ngingumuntu ongakazwisisi ilizwe leli leZimbabwe. Kunzima ukuthi sithembe amapholisa ngoba amapholisa anikwa i-political direction libandla lezano PF. Abakhumbulayo yikuthi lo ophethe ilizwe uyemasoni wathi ukuthi wa the police, wa the army, wa everything. And wonke umuntu uma uhlezi ulandela izimo uyabukwazi ukuthi kunzima la amapholisa kuze siwakhulekele siwazwele ngoba ngabantu abahlukuluzwayo, ngabantu abasebunzimeni ngoba konke abakwenza ayisikho abakufisayo, especially kathesi sisiya ekhethweni. Kunzima ukuthi ngithi i-CC iqinisile kumbe niqamba amanga izano lama state institutions osokunzima ukukwehlukanisa kusebenza ndawonye to infiltrate i-opposition. Mina yonke into ngiyayazi ukuthi iZimbabwe i-operator njani, izano i-operator njani. Amapholisa ayeZimbabwe kufuze ukuthi ariorientwe ebe ngamapholisa elizwe, hayi amapholisa eparty. So konke lokho ngabe kuthiwo ngesisi kanti vele yona izano njengoba ihlala isenza imihlangano daily kuma marketplaces everywhere ba apply yini.
Igqwetha elalimela umnumzana Khatsere unkosikazi Nontokozo Dube Thatchiwona usanda ukutshela iStudio 7 ukuthi bazamangalela amapholisa ngalolu daba. Kodwa igqwetha eselimela umnumzana Khatsere okwamanje unkosazana Thinomutha Shoko wenqabile ukukhuluma ngalolu daba lalo msakazo esithi abakazilungiseleli ukukhuluma ngombiko wamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngikhona pha eWashington DC ngingusithandekile Mhlanga.
Omunye wesifazane obesetheswa icala lokuthengisa izidakamizwa elokitshini leNtumbane uyalandula icala aletheswayo. Ilokitshi leNtumbane selidume kakhulu ngezidakamizwa ezibhenywa lokunathwa ngabasakhulayo. Izakhamizi zaleli lokitshi zithi seziphatheka enhlelweni zokulwisana labathengisa izidakamizwa ukuze kube ngcono. Izolo abahlali belokitshi leli bamanyene labantwana besikolo kanye lamapholisa betshengisela ngokufola besola ukwanda kwezidakamizwa esezigcwele kulendawo abathi sezilimaze abasakhulayo abanengi. Bathi njalo lokhu sokubangele abanye babo ukuthi bavalelwe esibhedlela sengqondo esengutsheni. Omunye wabetheswa icala lokuthengisa lezi zidakamizwa ngoyazakala ngelokuthi Mahadebe. U-Ezra Chisas Banda we-Studio 7 uxoxelaye ukuze sizwe ukuthi amapholisa atholeni emzini wakhe.
Ngathi ngababingelela sibile kuhle bathi sengamapholisa, ngathi yebo, bathi hayi sixoxela u-search. Ngathi alright, bathi bane-warrant of search. Bangikhwela i-warrant of search ngayisayina, ngabhala le date, ngabhala lesikhathi. Bathi alright mama, sangena lezinja. Bangena lenja yaqanda yasetsha ayitholanga lutho. Bathi alright nje zisisethinje imarom zonke. Alright, ngathi singena thina ngani ngezandla. Ngathi hayi likhululekile. Bangena ezindlini basetsha basetsha. Ngihamba lo mntana nami nawe ukuthi bengiyazivulela ngangaqamba kwi-backbone le nyanga zibuhlungu. Bangena lo mntana ezindlini zonke basetsha basetsha. Bathola utshwala ama-8 p.m. nangebhokisito ekhaya indaba zimlangane bengodela khona ngathi
bathola utshwala amadrugs
abatholanga
manje abatholanga njengoba batholanga lutho
abatholanga lutho. Bangena endlini yabafana bathi bengena endlini yabafana ngathi ade nihlezi nesithi mvumo umntana wathi amaphosa engena ngabe endlini yabafana ngathi kathi indaba ongangenanga labo But I'm all right, Mama. I'm going to go to the house. Pasita was chuckling. But a poor, but when I went to the inn. If Valup, Okan, not to please the offer in it, tissue. Not as it was. No wonder Sala will have ever sent service in the womb. As it was, Sala. In our jacks, now I fall in. It's real love.
Leso ke isakhamuzi selokitshi leNtumbane esazakala ngokuthi nguMahadebe. UEzra uphinde waxoxa lesikhulumeli samapholisa uInspector Bednikho Ncube ukuze sizwe uhlelo abalwenze labazali kunye labantwana besikolo esokuzama ukuqeda udubo lwezidakamizwa kuleli lokitshi.
Amapholisa eNtumbane lezakhamuzi lamatitsha labantwana besikolo beNtumbane High School yamanye amacolleges akhona apha eNtumbane bahlale phansi bananzelela indaba yama-drugs, drug abuse. Obekulo mbiko ukuthi kulabantwana abangu-17 abadidenwayo nge-drug, which was not true anywhere. But sesithethe isikhathi lesi sabhoda iNtumbane yonke siyenza ama-campaigns sitshela abantu silama-stakeholders ukuthi abantu kabathane lezidakamizwa, bathane labonjengu, bathane le manje sisebenza lezakhamuzi zonke. Abantwana besikolo nje wanibona bengemva kwami lapha lezakhamuzi zonke. Kulandela ukuthi amapolisa last week ayenze i-raid abopha uLydia Mthimkhulu esidiscover ukuthi nguLydia Ndlovu ecathela amacala akhe. She has been remanded in custody ngendaba zoku-abuse ama-drugs ethengisela abantwana besikolo, ethengisela abantu lapho. Kodwa namhlanje into esiyinanzelelayo yikuthi kungafanani lokuthi intumbane lama-drugs amaningi. Into esiyinanzelayo ukuthi abantu bentumbane community ileke isisukumile ukuthi yonke ihlangana lamapolisa ilwa lama drug abantu ama drug abusers abantu abathengisa ama drugs. I community yeNtumbane isibonile ukuthi i awareness, they are now fully aware of ama problems ama drug.
Leso ke isikhulumeli samapolisa kobulawayo uInspector Abednikho Ncube obekhuluma ecingweni lo Ezra Jesus Banda we Studio 7.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Si vote lenkolo.
Asamben matuta siyo vota.
Matuta siyo vota.
Ugudaba oluphathelane lezokhetho namuhla umgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho eZEC unkosikazi Priscilla Jigumba uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engethula ilanga lokhetho akula lutho ngaphandle kokuzama kokuzamazama komhlaba okungalumisa. UJigumba uthi nxa kungaba lezikhalazo ezokhetho ilanga selibekiwe kuyabe sokulinda ukhetho impumela yalo ukuthi iphikiswe hathi ukuthi kumiswe ukhetho. Ngesizwe amazwi kaJigumba.
The first thing to take note of is once the president has proclaimed the election date, there is nothing short of an earthquake which can stop the election. So whether candidates scrutinize the voters' roll, whether they see any anomalies in it, whatever the anomalies are, whatever legal recourse that they have will not stop the election. I want that to be very clear, and that's the law. Nothing stops an election. If there are any anomalies in that voter's roll, what is at candidates can avail themselves to any anomalies to possibly challenge the outcome of the election. But whatever legal recourse is at hand cannot stop the election. And I think the Chief Justice was quite clear in his interpretation of the law. Nothing stops an election after the proclamation of the election date. What candidates can do for whatever reason and whatever their opinions and views are is actually use anything that they come up with to challenge the outcome of the election.
lawo ke ngamazwi kamgcinisihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho eZEC unkosikazi Priscilla Jigumba. Ukhetho njengoba soluseduzane nqa umongameli Mnangagwa engasayina ugwalo lokwaba izigaba zokuvotela idelimitation kutsho ukuthi kuyaba sekulenyanga nje ezilutshwana ukuthi ukhetho lwenziwe. Ukuhlaziya lolu daba siqoqele ocubungula izombusazwe umnumzana Greta Voloza Sibanda.
Ya, ngibona ukhetho lolu olwalonyaka lwa 2023 ngibona luzakwanzima kakhulu, njalo ngibona luzakuba nokhetho oluzakuba lodlakela kakhulu ngoba abantu abaningi bazotile, kukanti-ke nalabo abakuphawa nabo bayafisa ukuthi ngabe baphiwa ithuba, bayafisa ukuthi ngabe lokhu abakwenzayo kuyabonakala. Kodwa-ke abantu abaningi kukhanyinganiselenyambile inhliziyo, ngalokho ngibona ukhetho luzakwanzima kakhulu. Indaba yokuqibezela angifuni ukuthi ngikhulume ngayo kakhulu kanti ngoba indaba yokuqibezela iyahlupha kakhulu, njalo futhi nje futhi iyanengisa inhliziyo zabantu bangayivota. So abantu abaphuma ngobuningi babo besiyavota bavotele lokhu abakufunayo. Kodwa-ke ngibona ukhetho sibili luzakuba lukhetho oluzakuba nzima. Kodwa ngiyakhuthaza njalo abantu ukuthi abantu ngabe bayayekela udlakela, abantu bahamba bayavota kuhle, bavotele lokhu abakufunayo, bengazange balwisane. Ukulwisana into embi kakhulu, into emele ukuthi igxekwe namabandla wonke. Engibona ukuthi emabandleni kukhanya ngani kuyasilela lokho, ngoba kumele ukuthi kugxekwe kakhulu ukuthi abantu bangabi, njalo abantu bakithi bebeukulwa bodwa bona behlala ndawonye.
Wona amabandla ezombusazwe ubona elayo yini umdladla njengalokho esiyasikubone nxa sokusele inyanga eziyisithupha ukuthi kwenziwe ukhetho?
Phansi lapha akukho umdladla okhona ngaphandle kokuthi nje kuphela abantu beZimbabwe bavele bahlezi besilwa ama-elections eqeda khonapho bona baqala ukulwa, baqala ukukhulumisana ngezinto zokhetho. Kodwa kathesi nxa sithi ngiyakhangela i-opposition yakithi, ngibonani i-opposition yakithi iwiki kakhulu. I-opposition yakithi ayikho, ayinawo umdladlalwana owenzakalayo xa sokusele inyanga, njengoba lusitsho ayakukho nje okutshengisayo ukuthi kungaba lokhetho. Kumbe bamelele khona ukuthi khona kuze kube lama-announcements ama-dates ukuze baqale ukuthi basebenze njalo babonakale nakumphakathi. Kodwa ngibona nje kathesi ngokuthi hayi, we have a weak opposition in the country. Ayikho i-opposition eqinileyo, ayikho i-opposition engamelana leZANU-PF, ngoba ngibonangani uhulumente okhona le phathi ebusayo kukhanya ngani bona yibo abaqinileyo, laba babaphikisayo abaqinanga, ngoba kabalazi inhlelo kanye kanye eziyizona ezingahuga abantu, abalazi kabenzi lutho. Mani ngathi ngikhulume ngabalani ukuthi abalenzayo. Ingozi-ke leyo engiyibonayo ku-opposition yakithi, ngoba nxa uzangena embusweni kumele uqale phela phansi isintu sakithi sithi umthwentwe uhlaba usamila. Pho ngalokho nxa ungasayenzakalanga lokho, bonani kuzakuba le nkinga kakhulu.
Alo-ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezombusazwe. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi kulabantwana besikolo lamatitshala abafika phose 180 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 esigabeni seMashonaland East. Izolo izikolo ezihlaselweyo zibalisa eseMurewa High Nowe Mission leWurungwe Primary. Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle zitshelele liphephandaba ukuthi ababanjwe lomkhuhlane bavalelwe phandle komphakathi ukuze bengathelelani labanye. iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilo daba lokuthi amapolisa athi abantu ababhubhe kungozi zomgwaqo kusukela mhlazi ku15 ngompalakazi nyakenye kwaze kwafika u15 Zibandlela kuona lo umnyaka bafika phose ikhulu lengqenye 148. Amapolisa athi leli nani liphezulu nxa kuqathaniswa lelanyaka enye isikhathi sinye lapho okwabhubha khona abantu abalikhulu lamachumi adlula amathathu 138. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ama join the studio service. Siyawazi ukuthi wena emasonweni lambuzi dobunanga into ayijwe ukuphisila jikomba wezeki. Uza kwenza njalo umuntu wezeki ngoba uPrisila jikomba i girlfriend kamnanga kubazala umntwana bonke. Yiko my elections lana umelaba lapha athenga khona. Ijikomba omnika konke akufunayo ngoba ngubaba umntana. Le delimitation report le uzenza njengofuna ukunika kwi-boyfriend yakhe ngoba mbona into erong mina i-delimitation. Delimitation report eyayizoqala le ye-right but ezanibhefu ikala foul what asungeni nje.
Salubonani Studio 7 linjani bandla linjani bantu bakithi. Izibuhlungu ngabantu bakithi abaxotshwa ezibhedlela e-South Africa. UNkulunkulu angenele aswele usizi njalo e-South Africa aluba ayikhohlwa lapha evela khona. Ngokubona kwami South Africa sikhohliwe lapha evela khona ukuthi ilizwe ilithole uzibuse kungasikho kudala nje. Ingakatholi uzibuse yayiphila eZambia, iphila eZimbabwe, iphila eMozambique beyiziphepheli bengakatholi uzibuse. Emva kwesikhathi esincane kangaka bethole uzibuse sebekhohliwe lapha abavela khona sebeyibo abaxotsha amaZimbabweans esibhedlela betshisa abanye besenzayo. So ngisithi mina aluba kwenzeka uNkulunkulu angenele maZimbabwe kulunge one day abantu bakithi bekhulule kulobu bunzima. Ngithi uNkulunkulu kangenele kulolu daba lokuhlukunyezwa kwabantu bexotshwa esibhedlela. So Studio 7 iyabonga ukuthi lami leke lifunde eyami ngelinye ilanga yathemba lizayifunda eyami ngiyilalele lami ekuseni ngikwanisa ukuzwa imibono enzama ukuyifaka. UNkulunkulu angenele ngabantu beZimbabwe abaxotshwa esibhedlela ngelusizi ngikhala ngabo abantu bakithi. UNkulunkulu alibusisa angenele shuwa lingabe lihlupheke kakhulu.
Sanibonani Studio 7 injani iyaphila? Hayi nami iyaphila manayi. Bengilalele umsakazo wenana ngixoxa nalo eZimbabwe Communist Party banibani mkhwanani. Yabona indlela asuke Paula ngayo yena naye kubuye kwesinye isikhathi mangimlalele ngathi umuntu oagainest abantu baseZimbabwe. Ngoba mayezothi yena uyowafonelwa ngumetro omunye umntu abantu ababathintekayo seyuveli abantu baseZimbabwe. Hayi ngicabanga ukuthi usuke ehambisana naye ngoba phela umuntu uma eganyile uyaboshwa ke. Umuntu uma ngabe enobufakazi uyaboshwa. So yena angalaleli wonke umuntu oletha yonke into nje engcolisa abantu baseZimbabwe. Umuntu uma eganyile uyaboshwa. So into mina sengiyiphawula yena umele bapha abantu baseZimbabwe weZimbabwe Communism. Umele bapha abantu baseZimbabwe. Kuyafana nguye lo mkhwanazi nobani nalo umbani ngobani lo munye lo umabhena lo ayike into abayimele angazi bamele baphi. Sisi mina ngilana eSouth Africa, sisi ngila eSouth Africa nginawe sisi 1995 kalokuzwa manje iZimbabwe Communist Party ukuthi isebenzani mhlambe inabantu bayo abayisebenzayo. Ya kufanele kodwa yena amosukuthi avumelana nokuthi bonke ububa obenziwa ngabantu besokhonja abantu baseZimbabwe ngoba especially abantu basemathebeleni akekho noyi-one umuntu obamelayo ngoba nomnangakwa naye wayeblame abantu basemathebeleni. Angizange ngizwe blame amashona, angizange ngizwe. Uyabona le izinto ezenzakalayo zenzakala ebantwini abangenacala, zenzakala abantwini abangenacala abangenayo abangathinteki ndawo lobo bugebengu abathinteki nje ugebengu umuntu osuke efuna usizo. Uyabona ukuthi uhlukunyezwa ngamashona leni okuye futhi uzohlukunyezwa ngapha. Uyabona ukuthi kahlahla intamandebele phephekuthi gcina
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Yo, look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get some bunny, get a chance to blow. I got the lamanj and badam kashan and jungle bobo. But look, but there's my king, but strap helling young. What in the mina, what in the bogot? Well, in a mina, but with my tongue. Shish, that you miss your low. I don't know the pelling, I go poke and put on go about put on and you go to the cock. Who knows the leaders, the cock, go back to pull a cock, a pock up a tongue, a sugar lingo, the telling and best. Not a strong as long as I long and best. I should sell him pep, and look up a long as with his pep. Look, contending to the bonanaba. The level is high, yet one of the bamba. Every time we speak, I tell my lesson, and I got the hustle, the master, the passion, and brother, discussing and testing the social rapping, your cousins, and the band, and you're going to be a long way. For my mama, when I step in the boat, oh my god, you're going across. I'm not the kind that you want to cross. When I go, Mike, I'm a predator, trap me, I bury, and force to carry across. I'll divide you into two, like Moses, I'm a ruthless goddess. Father, forgive me, I have sinned. Blood on my hands, I've been killing them since.
Nansoke, ingoma, ga awakiwe. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. singahlangana nje kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama abangenelisa ngokuzwa indaba zethu lilakho ukuya ebulanjini ku www.voaindebele.com olivalelisayo igama lami ngu Chris Gande ngisithi njalo asidibaneni kusasa sikhathi sinye.